So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuHlolanja 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezempila kahle zithi igciwane le-COVID-19 elitholakale kule South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe.
Igciwane selitshintshile, yikho iyingozi embi kakhulu. Into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefrezi.
Ithakazelelwa ngabantu abaningi ingoma ethulwe yintathile zindaba uHopewell Chinono ethi Damloot.
It was never put out as a piece of journalism.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engalingiloba indaba.
Idale lesenethi kwele Melika selilungiselela ukuthonisa amacala etheso owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump.
Usobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo katheso abahle bemlwele impeachment ngakaqala. Kabasose bavote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lantathu 13 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi bedlula ikhulu lamatshumi amahlanu 56 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lubika ukuthi sokunabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1316 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 34,487 sebahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo ngesikhathi esifanayo. Unaneleli sokunabedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 28,383 asebephepha kumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kwele Zimbabwe ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elilolaka elaqala kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe nosikhucamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital.
Nxa sisekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu ngokuthi eSouth Africa hayi lamemetheka lakathi silokhe limemetheka mbijani igciwane leyo. Yikho ke leyo kuthiwa i-variant iyatshintsha ngoba lona igciwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini lidle lisuthe. Xa lisutha laphana hayi belibulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu ababo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuseSouth Africa sokukhanya ukuthi hayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu. Into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwaziyo ifreza. Uthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuyayo abantu bayidelela. Ithe libuye lesibili latshala bala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala liyabe lokho elitshintsha uze kwakusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzahamba njani ke lapha dokotela, njengoba-ke ukhuluma nge-variant lay akusuze kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya ngoba kathe santi uzwile abanye bekhonona ukuthi abafundi bona i-lockdown bafuna ukuyathengisa bafuna ukuyenza. Xa bephuma lapha ezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khona phana nxa bengani balala phambani igciwane selivumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. amahlandla amaningi sibila lesithathu elesine lesiya phambili ngale lokho elibulala nxa libuye ehlandla lesibili lesithathu elesine labe libulala selilamandla amakhulu kakhulu yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu lizathola ukuthi la majekiseni wona lakade sikhuluma ngawo singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli lizasibulala ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bayayenze so ama 6 months bathi sokufika i 6 months sithola ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli igciwane seliqinile so kumele kuyedingwe enye ivaccine futhi khonaphana abantu baye beshona abaningi
lezivarianti zingabuya pho abantu abahlatshwayo ijekiseni akusoze kubahlasele futhi yini kumbe kuzabavikela
yikho phela esuke esabayo khonokhu babantu besukutho ukuthi abantu kumele bananzelele ngoba nxa sokuli into leyana anti xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho so okunamathela kwangkhona lokho kukhanya kuyabe kunjengespike ama-spike yikho kunamathela ngawo yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant kuyabe sokulama-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena i-vaccine owawuyihlatshelwe liyana iyazi i-variant yakudala amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi i-variant yakudala le yentsha asoze ayiboni so kungena ke kunamathela ngalezi zindlela yikho ingozi lapho ezaba khona
ye kulo mbuzo futhi ovela kubaba u-Brilliant Komo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela kumele wenze njani ngoba ungaphuma amapolisa angahlangana lawe akuthaya akubophe wena ngonapho uyabugula kumbe uhambisa isigulane so kumele ukuthi kwenziweni nxa kunjalo pho linodokotela lingena njani khonapho
amapolisa awazi khonalokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakutshaya uyakufika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela amapolisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo bangeke bekutshaye bamele ubuye esibhedlela ungahlali ebusuku ngo-2 uthi khona kumele ukuthi i-curfew iphele odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyela ukuhamba
lo ngusiphiso mfundo osolwayo ngwenya osebenza empilo hospital sixoxela ekuhlelo zimbabwe today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyefacebook ukazile VOA Ndebele
Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy, open up your party, party, party. Lord of them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot. Them loot, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi them loot ethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter. Intathele izindaba uHopeful Chinono. Oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just Hopeful, the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engalingi loba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abasha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo nalokho engangikucabanga ngisentolongweni.
Oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the
imangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Baningi abantu abasebenza ezabo esifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokho ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla lezano PF abagoqela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angibona ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalutshalo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza ukubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kuloku hlabela ingoma elimphimbo engazwakaliyo ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomo wethu ubana abantu bethu bahlaliseke
uthi ngono usebothwe kanenginengi eZimbabwe esetheswa lecala lokuthi wathuthozela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kusenjalo umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi usebotshelwe ukuba wanika abantu umhlabathi ongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi Zulu ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngabaku-Special Anti-Corruption Unit.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Italy lesenethi kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump okuthiwa wathothozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress plastic zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Italy leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lebuwa ngomvayo umnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandlela ama-Republicans ngoba sozibavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathesi abahle bemlwele impeachment ngakaqali kabasoze bavote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpiwe. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi kabakho ngaphezu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube lenye impumela umbe utshintsho okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elingu-former President Trump. Ngibona ngathi futhi impeachment lena ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu. Ukuthi vele bekungamanga vele ukuthi bayanzonda. Kodwa ukuzasala phezu kwebizo lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngu-president oyimpeachwa kabili. Kuzasala kusebizweni lakhe. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment leyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikuboni ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa belokhu bemesaba nemiqhuqha uzakuphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrati ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrati engafaka u-VP u-Kamala Harris onguye umkhokheli we-Senate bathola i-51. Kodwa ukubana be-impeache u-Trump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo i-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi bekhonvite u-Trump.
U-Trump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba atoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye bake bathoniswa kudale leli ngumnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. ababili laba batholakala bengelamacala. Singangena kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Wethule lokhu kumabona kude e-White House. Inhlanganiso ye-United Nations ithi zithwele nzima izipepeli ezihlala kwamanye amazwe ezabalekela impi yomvukela eTigray kwele Ethiopia. Sikati seza masivu.
Mwela baba mkulu.
Mwela baba mkulu. Mwela baba mkulu. Kwa utelo sikoka lomnu mzalambuso ngwenya. Ngati kwa za masivu esi nitu. Sia kwazi utukuleze za tenda. Iza loli ama minyela inyi logonyo kuchieneyo. Kwi nukutendo ngabantu ngesikati lesi kusina izulu.
Angivelela babu tuwe na balali bonke be Studio 7. Luhlelo lomnandi kakhulu olukhuluma ngezithebe zeganga njengoba nje lezulu lisina kangaka kulonyaka lo. Izithebe zeganga ke eziba khona nezithandwa ngabantu ngalesi sikhathi kuvamise ukuba izithebe lezi zifana labo mhaga uwe lamathunduluka. Nezinye izithebe eziye zidliwe izimpande kanye lalokho engingakubiza ngithi ngamajoto engikhuluma ngezithebe lezo thola ukuthi ziyabe zidliwa okuba khona ngaphansi komhlaba okungamajodo. So izithelo zifana nabo kukhona nje okuthiwa igonzi. Igonzi leliyana kuba nelinye futhi elingomunye umhlobo okuthiwa yinkinyane. Ngingazi ukuthi nje kwezindawo balibiza bethini. Bese kusuba nje obukhulume ngamaminyela nje amaminyela kuyokuthiwa umqobo. Ufika lapha udonse nje impandelana izophuma iyinde ayinazo impande ezingamaxakela usumhluba nje kahle uza idla njengomntwana odla imve mhlafuni nje ukhafula imvuthuluka leyana osale uginya amanzi lomhaka kuwe ke othola umhlophe njengoba kunje nje umhaka womhlophe kuthe egangeni lonke abantu hayi ngempela bayithola into yokwenza nomthunduluka. Amathunduluka amanengi nje njengoba sikhuluma kanje kubomfu egangene aziningi izithelo zeganga ukuzibala ngenze ngeziqede.
Kukhona njalo okunye okubulalayo phela abanye abantu baphongukudla nje umuntu aphongukuqobelela nje kuyini okungamelanga abantu bekudle
ebungozini laphana. Yebo kambe zikhona izithelo ezilobungozi njengoba sonke sesithi sikhula sifundiswe ukuthi isithelo esinje lingasidli siba lobungozi. Enye into ethanda ukuba yingozi izinto ezifana namakhoa. Khona namakhoa babuye bawabize bethi ngamajanga la jim. Engingazi ukuthi lulimi oliqondileyo yini kodwa adume kanjalo. Lawo makhoa esikhathini esiningi anokutholakala elombala ongathi ubamnyama. Kokunye ongathi ubrown ngaphansi. Nxa wabhekile nje ngathi ngibe ngithi inkowankowane. Ngoba amakhoa ngitha aluhlobo oluhlukeneyo kukhona la kuthiwa ngamakhoa aphuma esidulini bese kusiba nenkowankowane. Yiwo la kuthiwa alobungozi ukuthi nxa umuntu engawadla ngempela engaze kumbizelela ukufa. So ngingatsho ngithi abantu kumele baqaphele ngoba njengoba lisina kanje izulu aba maningi futhi amakhoa ayizinhlobo eziningi. So kufuneka ozathi owadlayo abe lesiqiniseko sokuthi uyawaqonda amakhoa azowathatha ahambe lawo ekhaya.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungamilinkomo. lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sibingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje ngobana uNkulunkulu evumile ukubana thina esesekhona siqhubeke sisiya phambili sikhangelele ukubana impilo zethu ziyaqhubeka siba ngcono. Kunjalo ke namhlanje ke sikhangeleni ilizwi lokukhumbuzana ngaso isipho sempilo lesi esilaso, ngoba ozwa la mazwi ngophilileyo angabe elele phansi kodwa isipho sokuphila sesekhona kuye. Sizakhangela encwadini yamahubo kaDavida isahluko sekhulu lamashumi amabili lanye 121. Sizabala indima ezintathu nje kufundeka kanje. Iphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lwami luvela phi na? 2. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, owolondolozayo akayikuwozela. Ilizwi leli lakhulunywa nguDavida eyinkosi engaswele lutho empilweni yakhe yasemhlabeni. Wayelamabutho enemali, elamandla, elezikhundla, eyikho konke. Athi lalapho ahamba khona engakhonjwa ngomunu enxa umuntu ekade ekhuluma ngaye awaginya amazwi akhe akhangele phansi. Kodwa uDavida yena lo uthi ngiphakamisele amehlo ami ezintabeni. Kungani uDavida ekuphakamisele amehlo akhe ezintabeni? Intaba ngitsho lasemandulo emuva le ezintabeni lapho kwakulezindawo ezazizila abantu ababesiya khona besiyakwenza imikhuleko yabo etshiyeneyo. Lapho akwakuthiwa kulezithixo ezitshiyeneyo ezitholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ngisho lakithi imbala thina uhlango lusundu belakithi kule ndawo emadojeni othi awusenjelele basesekhona abaya kuleyo ntaba yasenjelele besiyakwenza imikhuleko yabo. Yeka ngitsho ukuthi umaqondlume kabaqondanga, kodwa ngitsho into ephilayo esiyihlala nayo phakathi kwethu. UDavida ke uyakhangela ezintabeni engxenye wayesazi ukuthi laphana kulobhalo olunje, laphana kulento kuledwala elinje, laphana kulesihlahla esingentabeni lapho okwakumele abantu bayekhona besiyadinga usizo kwimpilo ababeziphila ngaleso sikhathi. Uyazikhangela intaba uDavida azibuze ukuthi intaba ndini lezi zonke lezi abantu abaya kuzo kambe bayadingani. Namanje basesekhona abantu sasibabone ngendlela ezijineyo bephezulu kwezintaba, abanye baze bayehlala khona, abanye bavukela khona benze imicimbi eminingi eshiyeneyo benzela ezintabeni ngobana bekholwa ukubana iintaba lezo zingaba losizo kubo. UDavida uyazibona lezo zintaba azikhangela ababone labakhuphukayo besiya entabeni ukuthi laba bantu badinga usizo, uncedo entweni eziningi ezibahluphayo. Kodwa-ke uDavida besesithi hayi, iintaba zikhona ngiyazibona zinhle zinkulu zilako konke abanye bekhuphukela khona, kodwa besesithi yena usizo lwakhe luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Zihlobo ezithandekayo, uDavida esekukhangele konke njengoba sisitsho kwaba le ndlela yokuphetha umbono wakhe wathi usizo lwami luvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhulekele Thixo olungileyo, asikho isidalwa ingabe yini ekhona engasisiza ngaphandle kokubana sivume usazi ukuthi usizo lwethu luvela kuwe. Hlalela thukela manje zobona phakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkanhla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingalitshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando Gwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe, amhlophe sisiwami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awusele okuningi ngalokhu.
Ngi-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yabekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter yabe kwakudala ngo-2006 kodwa la khathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lwelana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinje ezinje kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kuyona leliyana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union enjenge-Agenda 2063 eyokuthi kumele kube lokuthuthuka ku-sustainable Africa.
Uhlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yangkhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela eziningi ezehlukeneyo ngeyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizi-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations befayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simeka sure ukuthi khona kuthana kwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele e-local level ukuthi kodwa ku-charter leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter yane ngale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando, bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthe kuqalisa i-COVID-19, i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19. Bakhangela la ma-funds e-COVID-19 fund for i-Africa. Bakuhlela khonotshana. So bathi bekuhlelile at that level. Kuyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke ku-level le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukukudomesticate lokhu kusebenzisa siku-implement de-locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapho esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Kwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMaigobe Mthwakazi Omuhle Zimbabwe Omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Maigobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Incwadi kwezempilakahle zithi igcikwane le-COVID-19 elitholakale kwele-South Africa lilakho ukumemetheka kwele-Zimbabwe lakwamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.